Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Umoya wakhe wawukhona. Wasesithi akube lokukhanya. Ukukhanya kwaba khona. Wasedala zonke lezi zinto esizibonayo ngamehlo. Izintaba, izihlahla, inyamazana, izinanakazana ezihamba emanzini nasemhlabeni, lenyoni eziphaphayo. Wasesithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Wathatha umhlabathi, wambumba umuntu. Waphefumulela umoya wakhe emuntwini. Wathatha umuntu wamfaka phakathi kwensimu. Umuntu wanikeza izinyamazana amabizo lokugcina insimu. Wasemnikeza umlayezo ngoba phakathi kwensimu kwakulezihlahla ezimbili. Isihlahla sokuqala sasingese lwazi lokuhle lokube. Isihlahla sesibili singesempilo. Wasemnikeza lo mlayezo wokuthi usungadla zonke lezi zitholo eziningi ezisensimini. Kodwa ungaze wadla isithelo solwazi lokuhle lokube. Ngoba ungadla isithelo sesihlahla solwazi lokuhle lokubi uzakufa. Uthe kunjalo, uNkulunkulu wabona kungalunganga ukuthi umuntu ahlale enguye yedwa. Walalisa owesilisa, wathatha ubambo lwakhe, walungisa owesifazana. Uthe evuka owesilisa, wathi, leli lithambo lamathambo ami. Igama lowesilisa kwaba ngu-Adam. Owesifazana kwaba ngu-Eva. Babe nqunu, bengagqokanga, bengelamahloni. UNkulunkulu uthe ekhangela konke lokhu ayekwenzile, wathi kuhle kakhulu. Wasebeka usuku lokuphumula.